Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 28 kumpalakazi 2021 igama ngontungame linkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. UZulu ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasotsha antshontsha ezindlini ehlomile. Abezinkonzo bathi badangele ngokwaliswa ukwenza imilindelo yokungena kumnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1098 belomkhuhlane lo. Abatholakale sebesindile bazinkulungwane ezine ezilengxenye 4506. Lokhu kutsho ukuthi inani labaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje lehlele isuka ku-37,000 laya ku-33,824. Asebebhubhile bakhwele baya ku-4,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bangu-2,080 kuthi abahlatshwe esibili bangu-1,790. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena obephethwe ilomkhuhlane uthi usindile ngoba ebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela.
Mina ngiphephile ngenxa yokuthi ngahlatshwa amajekiseni amabili ngoba ngananzelela ukuthi amazwe wonke la aphucukileyo la developed bayahlaba lami ngahle ngakuthathela phezulu. Ngabe angizange ngihlatshwe njengomuntu omdala ngabe selingivalelisile. Ukuhlatshwa lokhu kwenza ukuthi umkhuhlane ombambileyo lo okuthiwa yi-COVID wabuye ungalamandla, kodwa ngangisiza umzimba lomphimbo lokuphefumula lokuswela amandla nje le kuba le temperature ikhwele yehle. Ngasengigijima ngisiye esibhedlela ngelanga lesithathu, bafika bangibona ukuthi ngile ngatesta positive bangiphi imithi ekwanileyo ngatinatha. Njalo okunye ukuba positive ukukhangelela izinto kuhle ngakholwa ukuthi ngizasida labangani bami lezihlobo zami nama-members e-party bathi recover soon. Akuthathanga 2 days, namhlanje ngiqinile.
Ungathini kulabo abalokhe besala ukuhlatshwa?
Into ehluphayo yikuthi kulama theorems amaningi abanye abantu bangaphongunakana bayabhala. Ngibona ngani labafundileyo abanye sebefuna ukuthi iningi abantu bafe. Sokulabantu ababenefitha ngokufa kwabantu, ukufa kwabantu basuza izimali eziningi. Yikho bafuna ukuthi usapho lukamzilikazi lukamambo eZimbabwe baphele, ngoba esikubonayo yikuthi abantu bajojozela ukuthi abantu banqabe kuhlatshwa. Khathesi abantu abafayo isikhathi esiningi ngikunanzelela ngabantu abangazange bahlatshwe. Mina ngikhathesi ngiqinile umphimbo wami nge-voice yami. Ngitsho nje ngizwa ngilamadlabuzane ukuthi kungabe ngihamba lami ngifundisa abantu bakwethu ukuthi bayehlatshwe. ngilokhe ngiphakathi kokunakana ukuthi hambe ngingakwanisa yini ukuthi ngibe le organization enzabe ngibatshela ukuthi mina sengikhulile kodwa ngisindile engozini ethatha amajaha lamankazana ngenxa yokuthi isala kutshelwa sibona ngomopho. AmaNdebele bathi kube kwagwala akulasililo.
Kuyini ongakukhuthaza uZulu jikelele?
Hambanini liyehlatshwa lingananzi okubhalwa ku-social media ngoba abanye abantu bathathela izinto phezulu. Ngalokho mina sengingumuntu engizahamba ngifundisa abantu bakwethu kakhulu emareserva esiNdebeleni. Asigezenini izandla, sifaka amatomo esithi ngamatomo ama-mask, sanitize, social distancing. Njalo singathandi amadili ngoba amaningi bathanda ukukholisa okwensukwana bengakwazi ukuthi ukukholisa kuyaphela ungaba le-COVID.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda isikhulumeli se-MDC Alliance njalo usanda kusila kubhubhane lwe-COVID-19. Uzulu uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasotsha atshontsha ezindlini ehlomile. Lokhu kuza ngemva kokubotshwa kwamasotsha amabili esetheswa icala lokugqekeza kwenye indlu eHarare mhlaka 24 kulinyanga, abulala umuntu oyedwa njalo atshontsha imali engena kumadola eMelika azinkulungwane ezingamatshumi amane i-$40,000. Inkundla yeZim Life ithi abasolwa laba nguLameki Kabara oweZimbabwe National Defence College kanye loChristopher Charuma okuhlangothi lweAir Force. Ababili laba babikwa bezamiswa enkantolo namuhla. Ngenyanga edluleyo igqwetha umnumzana Joseph Nemayisa udubule wabulala amasotsha amabili ayeyingxenye yeqembu lezigebengu ezazigqekeze endlini yakhe eHarare. Kule sotsha njalo elibikwa lingene eBawa eMondorongezi ngelanga leKhisimusi ladubula labulala abantu abahlanu nge-AK-47. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Isehlakalo sinje ikakhulu nxa sithe senziwa ngabomvikela kusuka kwethusu uZulu kakhulu ngoba sikhangelela ukuthi kube yibo abantu abasivikelayo nxa sithe sahlaselwa ngamasela, kodwa kukhanya sokuqhela njalo sokuyimvamisa ukuthi abayibo esikhangela ukuthi balondoloze ukuthula, balondoloze abantu bavikeleke sebeqhelisa ukuganga besiya phambili. Khonokho ke sokuveza ukuthi abantu asebengena lomsebenzi kayisibo bantu abalesizotha kumbe abalobuntu esikhangela ukuthi babe labo, osokubangela ukuthi uZulu weZimbabwe azifice esephakathi kwenhlekelele yenhlupho umbe singathi khona khona ikungavikeleki. Abantu esikhangela ukuthi bavikele abantu akumelanga kube yibo abahamba phambili beganga. Asiko ukuqala lokho asebekwenzile, siyakwazi ukuthi emavikini adlulileyo kuye kwaba khona ababuleweyo ngomunye oliloya khona ngale Harare ebafice besendlini yakhe besenza khona konke okufana naye. Njalo kuya kuqhela izolo nje sikhuluma kulokudubulana okwenzakala endaweni zabo Montorengezi ngapha la kugoqela futhi ababutho. Khonokhana ke sokusinika umlando ilizwe lokuthi laba abakhangela ngezomvikela kabake bakuhluzisise babone ukuthi kuyini imbangela, njalo kungaba lemithela bani emibi engathela elizweni.
Uyacho Dube ukuthi ziyanda izehlakalo zamasotsha abamba inkunzi ehlomile. Kuyini okungenziwa ukuqeda ubugebengu lobo?
Oso kuqakathekile kathesi ukuthi uhlangothi lwezomvikela lucubungule kakhulu lwenza ucwaningo ke kuhlolisisa ukuthi kanti izisebenzi ezisebenzana lologaja kambe zithembakele yini. So kumele ke kube lama investigations, kube le monitoring yenzakalayo on a daily basis ukuze labo abangalungelanga ukuthi basebenze kulolugaja lwezomvikela basuswe, ngoba uzafica ukuthi mhlawumbe ugaja lolo solusukelwa infiltrate izigangi sebenzisa ukuthi zisebenza kulolo gaja zenza santando, njalo abantu bayazithemba ikanti ke sokulemigulu ukuthi phakathi. So sokuqakathekile ukuthi singakuthathi at face value, siphonga ukuthi ayibaganga baganga, mhlawumbe vele izigange eziningi sezangena phakathi kulolo gaja zikwazi ukuthi kuzaba lula ukuthi siqhubeke ngokuganga kwazo. So siyakhuthaza ukuthi uhulumeni kakakucwaninge ngelihlo libanzi, kucutshungulwe, ngoba kungeke ukuthi mavi wonke ukube lokuganga okugoqela abezomvikela. Kona kuyibo abantu okumele balondoloze ukuthula elizweni, njalo yibo abakhangele ngokuvikeleka kwelizwe. So songumlandi ke we-Ministry of Defense ukuthi bagcubungule kabanzi sibili babone ukuthi kambe amalunga abo ngamalunga athembekileyo yini, kumbe sekuzaba ngamalunga azathatha igama lezomvikela lisicile phansi alihudule edakeni njengalokho esikubonayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Isikhulumeli sebutho umnumzana Alfios Makotore ubengadopi ucingo lwakhe. Abezinkonzo bathi badangele ngokwaliswa ukwenza imilindelo yokungena eminyakeni omutsha. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iphephandaba leChronicle ukuthi yonke imbuthano egoqela eyamasonto kanye leyamagigi kayisoze ivunyelwe ngezizathu zomkhuhlane we-COVID-19. Uthe izephulamthetho zizabotshwa zivalelwe. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanta.
Into ebiqakathekile ukuthi bekumele kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa lamabandla labafundisi labakhokhela amabandla, ukwenzela ukuthi lapho sokusenza umbiko ngamapholisa kube ludako soluqoqwe lama-church. Kulokuthi bekuzwele ebulenjini kumaphephandaba kumbe sokubikwa kuma-radio kungazange kuxoxiswana. Njalo siyananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi ama-church nxa vele abesenza ama-service yibo abaphathe kakhulu uhlelo lokuthi bananzelele ukuthi kuyagezwa izandla, kuyachekwa ama-temperature abantu, njalo kulama-maski. Ama-church wonke engiwaziyo akula mfundiso okuphambanisayo lokho, bakwenza ngobuciki njalo bayafundiswa yikosi lama-program okubafundisa abafundisi. Ngakho mbona bekuqakathekile ukuthi ngabe amapholisa aqoqisane lama-church engayenzi umbiko lo asebewenzile.
Imilindelo yokungena eminyakeni omutsha le iyaqhakathekiswa kakhulu eZimbabwe. Kuyini elizakwenza pho njengoba isivaliwe?
Kusho ukuthi ngendlela osokubekwe ngayo ngamapholisa, amabandla amaningi asezangene kulenjini kuma-Facebook lakwezinye indawo kwenzela ukuthi abantu bathandaze, bethandazela umnyaka omutsha. Into esiyikhuthazayo abazalwane bonke ukuthi singadangali, asiqhubekeleni phambili sithandaze, kakhulu silungise umnyaka omutsha, siwuthandazela, sithandazele ilizwe lakithi, sithandazele ukuthi lo mnyaka omutsha ube ngcono kulalo wathi khona. Njalo sifuna ukuthandazela ukuthi sakaNkulunkulu ugcwale ilizwe lonke, ugcwale empilweni zethu. Siwuthole umusa kaNkulunkulu ozasenza ukuthi sikwaniswe ukuthi lumnyaka ozayo siphile kakuhle, kungayenzakali lokhu ade kusenzakala ngo-2021 esehluleke khona ukuthi sikhonze sihlangene emabandleni. Kodwa sithandazele ukuthi uNkulunkulu alethe ukuphilisa kwakhe lokususa lo mkhuhlane we-COVID-19.
Umfundisi uSenisipanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ithi ezinye izikolo ziqoqa ukukhuphula impatalo yemfundo ngesilinganiso samakhulu amathathu i-300% ngomnyaka ozayo. Ikroniko ithi ukhetho lokudinga inkokheli yeZANU-PF ezabelo luzaqhutywa namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ujabulani isibanda loMnumzana Belief Gawule ngabanye babancintisayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani? Linjani nje bonke abasakazi bethu, Tungamili, Osithandekile, bonke nje indaba elisinika zona hayi. Siyazilalela mpela, siyazizwa lezi zinto nje ezenzakala eZimbabwe. Nyuke edabeni lukaMnangagwa lolo. UMnangagwa uthi udaba lwegugurawundi uyalulungisisa. Khathi umbula ululungisisa njani na kungumbulali? Ngumnangagwa wasekwazi ukuthi nguye wayitshotshovela igugurawundi. Namhla sesithi uzolulungisa njani? UMnangagwa akayekeli ukudlala ngabantu bakithi. Akayekeli ukudlala ngawo. Uma engafuni nje ukuwulungisa kahle thule, ngoba maye lokhu ekukhuluma ngakho ethi uyakulungisa usivuselela amanxeba thina. Ngoba yasihlukumeza lento kakhulu. So maye lokhu ethi udaba lolulungisa lulungisa nini? Njengoba kunamuhle ethi uyalulungisisa. Sokulabo more than 30 years why ungayengalulungisi? Selonke evumbuka namhla ethi uyalulungisisa ngoba sengupresident. Hayi uMnangagwa sicela ukuthi engadlali ngathi sicela ukuthi i-audio le lifunde iye zekwenu uMnangagwa ngokwakhe. Yekele ukudlala abantu bakithi. Thina kasinike nje ilizwe lethu siphume sifuna ngoba sifuna ukuphuma eZimbabwe. Siphume elizweni lababulali. Sizimele sodwa. Phambili nge-MRP, phambili omqondisi Mobe.
Sanibonani ku-Studio 7. Ninjani basakazi abahle? Hawu siyabonga amaqhawe namaqhawekazi emsebenzini wenu omuhle eniwenzayo okhulumayo ngo-gift lapha e-Alexander. Ngizothanda ukuphawula kancane bantu bakithi ngezepolitiki yaseZimbabwe. Ipolitiki yaseZimbabwe siyagcwala amanga kakhulu, ayinalo iqiniso. Abantu abaza ngeqiniso njenge-MRP, MRP umiza neqiniso, ikhuluma amaqiniso aziwa noma ubani. Kuthiwa kona ine-tribalism ngoba abantu bajwayela amanga nje. Wonke amaphathi asemashona le aseZimbabwe nje waqala amanga, kuqala yona iZANU, baza namanga berobha abantu, balandela bona MDC laba bakhohlisa abantu. Nayo izaphu nayo yagitha emathebelelendi, sebafundiswa amanga abantu basemashona lendi, bacabanga ukuthi bangalibusi live leZimbabwe. Engicabanga ukuthi yindlela nje ukudisturba abantu bakithi abalambele inkululeko, besetshenziswa iZANU abantu bezaphu laba. Ngempela siyavuma ukuthi basetshenziswa iZANU ngoba asikaze sizwe bephawula bekhala ngokuhlupheko zabantu bamathebelelendi. Abantu bamathebelelendi bayakhala bahluphekile, abana muntu obameleyo, kodwa izaphithi kona ilwela iZimbabwe yonke jikelele.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Ine-cabinet yonke ekuStudio 7, nabaqondisi bonke abaphathi bohlelo lwe-Voice of Zimbabwe kuStudio 7. Ngiyanibingelela namhlanje ekuseni. Ngangazi noma izotholakala le audio yami wasakazi, angazi. Bengifisa ukuthi nami ngiphawule kuStudio 7 ukuthi kanti iZANU kwenziwa yini ukuthi njalo nje uma ngabe kuyikuthi iyadingeka ukuthi iphawule ngezinto ezenzeka eZimbabwe, lesi kuyo amaphoyisa ashaya abantu, ukufuna kalomkhulu wamaphoyisa ukuthi aphawule uze ukuthi akatholakali. Kanti benziwa yini ukuthi la bantu bacathele iqiniso? Sizobakholwa kanjani ukuthi bangabaholi beqiniso bebalekela ukuthi bachazele abantu iqiniso? Nalento yokuquarantine abantu abangena abathestiwe lana eSouth Africa batholakala ukuthi kabanayo i-COVID-19, uma befika ngale eZimbabwe sebequarantine sebengaba ne-COVID, basuke sebeyithethe kuphi? Ngani ngoba iZimbabwe i-very very poor ekulokhu njani ekubhekelaneni nezinto zokubheka abantu. Like iSouth Africa inemishini ephezulu kakhulu, iZimbabwe ayinalutho. Bona bakuthatha phi ukuthi umuntu oquarantine lana bona bafike bamthole ukuthi une-COVID ngale? Hayi man, into eyenziwa iZANU PF ayikho right man. Isiyenza imali ngendlela ezingafanelanga ukuthi ngabe yenza imali ngazo. Ngiyabonga basakazi.
Hello Studio 7, ngiyalibingelela ekuseni enhle, ngithile njani lonke. Anhlezi nginesikhalazo esi-1 ngezinto engizibonayo ngisenga e-district. ngicela inkayi district ebona ngezemfundo ikinazelele into eyiwani ayike yenze utshintsho lwamatitsha. Amatitsha asehlale kakhulu ezikolo, aseyizakhamizi bakithi please, aselabantwana ababangane baba babafundisayo. Sewuyizakhamizi, akuselanto abayilalelayo. Izikolo ziyadilika. Wozani libone kosikhobokhobo primary school. Edmaster senza umathanda komiti ufune yakhe xa ekhethwa ngabantu kasebenzilayo. Kanti kungani vele lingasatshintsha nisamatitsha umuntu engajayeli indawo eyodwa? Akhe likunanzelele, siyacela inkayo ehofisini khonapho ke lingene likhangele izikolo liphume emahofisini ngaphandle. Ngiyacela ingani lingangidlulisela umlayezo wami lowo. Ngiyaphinda lamhlanje ukukhuluma ngawo, sicela Studio 7 ukusidlulisele lo mlayezo ukuthi sicela amatitsha engahlali iminyaka edlula 10 esikolo esisodwa. Bagcina vele bengasenzi lutho. So ngamatitsha abadala babe sebedivida nephakathi, abanye bengasa ngabantu ematitsheni. Ngiyabonga.
Message yami kunda kwabe MTCT ikakhulu labana bakoBulawayo. Lisakhumbula laphana sisuka kuma elections kwakhethwa ukuthi uPriscilla Msiya Hiramu abe kuParliament, uChamisa bekhona, iteam yakhe uChamisa ikhona. Kabazange belwisane lo Priscilla Msiya Hiramu, bebesebenza kakuhle. After that court ruling lavumelana langenilani nabomunjoro lingakwazi ukubavela ngaphi. Inhloso yabo kuyini? UChamisa akazange echo anything against uMakhopi. Actually what esenzi iCongress yakhe esekhethiwe njengomkhokheli weMDC Alliance. What hayi, kuyabongeka ukuthi uMakhopi ukhethe ukuthi abe ngokwakhe. We wish you well with the project. Njalo fanele sisebenzelane ndawonye sonke singamatshintshi. Akazange ebele anything against uMakhopi. What's going on khathesi selilwisana labomunzora? Why did you welcome uMunzora in the first place? Belisithi lenzani? Belingakwazi yini ukuthi selingenwe ngento engasiyo? Laba bavele bengabahlamuki already. Bahlamukele uChamisa, khathesi bahlamukele lina. Sebeliluyisa manje, sebebuya against you. Liza kuthini manje? Khathesi sokuyiwa kuma-courts, sokuqalisa ukwenziwa ama-recalls. Njengalokhu inhlanyelo elayihlanyelayo li-recall ama-MP kaChamisa, abanye angikhona liwahluthuna. By threatening ama-MPs, the seed you sow, you are beginning to reap. Lingakwenzi njalo.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleSouth Africa selihlele liviki ukuba isikhathi sokulila phezu kokutshona kukaArchbishop Desmond Tutu, yena ozabekwa ngomgqibelo. Umsakazo omunye uthi njalo umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron uqhubeka ubangela ukuthi indizamtshina ezinengi emhlabeni jikelele zimise inhambo zazo, okuyinto esiphazamise abantu abanengi. Singene kudaba lweMelika. Idolobho le-New York liqale izolo ukuphoqa izisebenzi zamankampani azimeleyo ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. abaqhathi abasatholakala bevumela izisebenzi ezingakahlatshwa ukuza emsebenzini bazajeziswa ngokuhlawuliswa inkulungwane zamadola. Umeya waleli dolobho uMnumzana Bill de Blasio uthi wethulela umthetho ngenjongo yokwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19 khona okuphehlwa ngumkhakha we-Omicron kulezi nsuku. Izisebenzi zikahulumende kuleli dolobho kudala zaphathwa yilomthetho. Umongameli Joe Biden yena utshele umhlangano wabosibalukhulu bezabelo izolo ukuthi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukwehlisa lumkhuhlane. Sixoxelo somabhizimusi ohlala eMelika uMnumzana Muzobanzincube.
Abanikazi bala ma-companies balelungelo lokuthi bezikhethele bona ukuthi inhlelo zabo zaku-companies zihanjiswa njani, and balawo sibili amandla njengoba bengama-private sector companies, ngama-company abo, imithetho ngeyabo. So sikhumbula ukuthi ama-business la ngama-business abuye engena ku-business ukuthi benze imali. So kutsho ukuthi kumele ukuthi bezivikele ngendlela kwenzela ukuthi izisebenzi lezi ezinye ezibuyayo nsuku zonke zizosebenza zisebenzela mina ukuthi ngenze imali, njalo labo ukuthi benze imali bephilise izimuli zabo. Konke khonoko nyabe ngingafuni ukuthi njengomnikazi webusiness kube sokubuya abanye abasebenzi abangahlatshwanga, ngoba laba abangahlatshwanga sebezasuka bethelela laba abanye igcikwane abahlabileyo beqalisa ukugula sebengasabuya emsebenzini mina senzi imali. So kulilungele lami mina ukuthi nxa i-company ngeyami ngi-private owner, as long as umthetho ungasomthetho okuthi ngicindezela izisebenzi zami ngoba ngumuntu omnyama kumbe ngumuntu omhlophe kumbe umuntu wesifazana kumbe umuntu wesilisa, lokho yiko kungavunyelwayo.
Bakhona abathi ukubamba izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe ikwephula amalungelo azo. Ungathini ngalokho?
Yebo, liqiniso sibili lokho mnumzana Nkomo ukuthi izisebenzi akumelanga zibanje ngamandla ukuthi zihlatshwe ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19 lo. Lokho ayikakuvunyelwa sibili noma sikhangela ama-constitutions amaningi emazweni wonke nje jikelele emhlabeni. Sesibonile kakhulu nansi good example khona apha eBotswana, omakhelwane bethu simzwile umongameli wabo ekhuluma sibili esithi hayi thina kasibambi ngamandla lapha eBotswana ukuthi khona behlatshwe ukuvikela igcikwane leli, ngoba lapho siyabe sephula ilungelo labo. So lokho sibili hayi isiyonto yokubamba ngamandla, kodwa into ebakhona ukuthi amakhampani nje lawo alezisebenzi lezi ezingafuni ukuthi zihlatshwe, siyabona ukuthi ayakhuthazwa ukuthi azame ukuthi basebenzelane labo izisebenzi zabo bengabaxo okunjengo ukuthi maybe bengabacela ukuthi bengageze emsebenzini betshengisa ukuthi khona bachekiwe.
UMnumzana Muzobanzi Ncube ngosomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapo yeSlovela ohlala eWashington DC khonapha eMelika. Kunjalo nje ugatsha lweCenters for Disease Control and Prevention lwazise ukuthi solwehlise isikhathi abantu ababanjwe iCOVID-19 kodwa bengelampawu zalomkhuhlane abamele bahlale ngaso bebodwa ku-isolation sisuka kunsuku ezilitshumi. Kathesi sokumele abantu laba bahlale amalanga amahlanu kuphela bengakahlangani lomphakathi. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. UZulu uthi ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamasotsha antshontsha ezindlini ehlomile. Abezinkonzo bathi badangele ngokwaliswa ukwenza imilindelo yokungena kumnyaka omutsha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.